So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thanono Kawande. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu umhlazi ku 12 Ncwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa ancitsha imvumo inhlanganiso ye Crisis in Zimbabwe Coalition eyokutshengisela kukaZulu obekukhangelelwe ukwenziwa lamuhla phezu kokonakala kwemnotho welizwe.
Imkhankaso uqhubeka usiya phambili kuhle kakhulu lanxa ibandla lezana iPF livele lisenza khonoko okuvele kujayelekile evele jalo ukwenza ukuba lizame ukuba lethusele abantu.
Isiphithiphithi esigabeni sebulilima lapho okulokhetho lwama-by elections okudinga amakhansila amathathu ekuqaleni kwenyanga ezayo.
Ukhankasa ukaqalisi ngoba akukakhethwa wakuthi kungakhethwa amakandidethi-ke yiwo ahamba phambili sekhankasa.
Umchuchisi welizwe leMelika umnumzana Merrick Garland uthi ugatsha lwakhe solucele umthethwandaba ukuthi uveze okwatholakala emzini kamnumzana Donald Trump ngamapholisa e-FBI ngolwesibili.
Bona ngathi kulento sibili enkulu efihliweyo khona phayana eyafihlakalayo khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa izolo ancitshe imvumo yenhlanganiso ye Crisis in Zimbabwe Coalition eyokuthi uZulu atshengisele lamuhla phezu kokonakala kumnotho welizwe. Encwadini elotshwe nguChief Superintendent G. Moyo, amapholisa athi amukela incwadi ye-crisis eyesicelo sokutshengisela mhlazi ku-5 kuyona le inyanga, kodwa abasoze baphiwe imvumo ngoba umbuthano wabo wephula isisekelo sombuso welizwe esithi lapho abafuna ukutshengisela khona duze ledale lephalamende akuvunyelwa. Kodwa inhlanganiso ye-crisis ithi izaphikisa isinqumo lesi emthethwandaba. Isiphithiphithi esigabeni sebulilima eMathebeleland South lapho okulokhetho lwama-by elections okudinga amakhansila amathathu ekuqaleni kwenyanga ezayo. Kulabamela amabandla ambalwa abazancintisa kulolu khetho begcwalisisa izikhundla ezatshiywa ngokhansila bezanu-PF omnumzana Tony Mlotshwa, Ntungamili Dube kanye lowabhubhayo umnumzana Delani Mabhena. Lolu khetho lukhangelelwe ngeso lokhozi ngabanengi ngoba impumela yalo izatshengisa ukuthi ukhetho lwelizwe jikelele olomnyaka ozayo luzahamba njani esigabeni seMathebeleland South sona esandise ukuthathwa libandla leZANU-PF. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okwenzakalayo esigabeni lesi.
Imkhankaso uqhubeka usiya phambili kuhle kakhulu lanxa ibandla lezana iPF livele lisenza khonoko okuvele kujayelekile evele jalo ukwenza ukuba lizame ukuba lethusele abantu, lizame ukuba lithenge abantu ngezinye izinto ezithize ezivele zingelani lekusasa yabantu. Bathenga abantu ngomumbu, bathenga abantu ngokudla, bathenge nje abantu ngento nje ezincane ezinye ezishiyeneyo ezingelani lekusasa yabo. Kodwa thina njengebandla le-CCC kokhela ngubaba u-advocate Nelson Chamisa silapha eMathebeleland South, siqhubeka sitshela abantu belibulilima into ezabanika ikusasa, siqhubeka sibatshela sibathembisa ithemba lokuba ma bevotela lelibandla ikusasa yebulilima izabangcono, ikusasa yeZimbabwe izabangcono nje jikelele. Akukabi lokunye nje okuthize okukhona mhlawumbe esingathi kuyasimisa ukukhankasa, sikhankasa ngendlela ekhululekileyo kwakhathi sitshela abantu iqiniso.
ngaso. Ungasitshela ukuthi amalunga ebandla lenu ancintisayo akhethwa njani?
Umsakazi, thina njengebandla le CCC silendlela entsha yokwenza izinto, mhlawumbe indlela ehlukile ngendlela esasenza ngayo seselibandla esasilibiza ukuthi CMDC. Okwakulezi insuku sikhuluma ngento esithi community candidate. Umuntu ofuna ukumela ibandla lethu ele CCC asomuntu mhlawumbe kuphela oyabe ewumuntu owaziwayo ebandleni kumbe kuma structures kumbe kumalunga ebandla, ngumuntu oyabe emele isigaba ikosithi community candidate. Leso sigaba afisa ukusimela kumbe ngu MP kumbe ngu councilor kufuze abe umuntu wabantu. Yikho okuqakathekileyo njalo la ma candidates sawakhetha sisebenzisa leyo criteria kumbe leyo ndlela ukuba abe umuntu wabantu, abe umuntu osuka ebantwini. Abanye balaba bantu ngabantu abavele besebenza ezigabeni besenza intuthuko. Kulomama ongu candidate wethu ka ward 16 ngumama ovele esuka ebantwini, ovele phatheke endabeni zentuthuko esigabeni, ovele engumuntu owaziwayo esigabeni. Kulobaba uyiframe emoyo laye ovele ungumfundisi esigabeni, uvele ngumuntu wabantu, umuntu othandwa ngabantu, umuntu ohlonitshwa ngabantu. Bonke ubaba babili ngoyiframe moyo ngabantu abathandwa ngabantu esigabeni, kungelani nokuba bebevele bengabantu abasebandleni bebalezikhundla thize abazibambile ebandleni. Siye ebantwini sayabuza abantu ukuthi kati lina livele lingabantu baka ward 1 baka ward 14 lo ward 16 lifuna ukuthi ubani uzibani abe ngukandidenti kakhansela. Ikwesikwenzileyo msakazi,
ikhona yini inkokheli emqoka efana lomongameli webandla ezafika khona ngapho ukuzophathisa ukukhankasa?
Ubukhokheli silabo, ubukhokheli obuqotho, ubukhokheli be-CCC lapha kwelemandebeleni nobukhokheli belizwe lonke jikelele. Silobaba uVice President uProfessor Walisimeni Ncube esileqiniso ukuba emalangeni amalutshwana azayo uzafinyelela njengomuntu ovele eseduzane, afinyelele ebulilima ayekukhuluma labantu abakhuthaze ukuba bavotele ama-candidates awe-CCC lapha ebulilima kulawa mawadi ancintisa ubukhansela. So ubukhokheli bukhona, asonto esingamhlawumbe esingayithandabuza mbe singayicabangela. Silabo ubukhokheli obuqotho, ubukhokheli obuzafike bukhulume imeseji yethu esilayo njengeparty kumbe njengenhlanganiso imovement ye-CCC kuba sithembisane uyiphume ehluko esizawudala masiqathanisa lo mzamo mbe lokwenza kwezanu-PF.
Hello ke ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni seMathebeleland South. Ubexoxa le-Studio 7 esefilabhusi. Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zamanye amabandla azancintisa, kodwa njengoba i-Studio 7 ingasekeli hlangothi, sizaqhubeka sibadinga ukuze basethulele abalakho. Kusenjalo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Chinga Dube ochasisa ngenhlelo zebandla lakhe ezokulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo koBulawayo.
Ukakaza ukaqalisi ngoba akukakhethwa amakandidate. Kwakuthi kungakhethwa amakandidate ke yiwo ahamba phambili zekhankasa. Babe uyikho lokho nje umsebenzi yepati evele khona.
Sezwa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi abantu ngezigaba ngezigaba belungise ama-structures. Lingathi aweni koBulawayo khonapho aqinile yini?
Hayi, uqina. Zingake ngifunde ukuthi aqinile kumbe awikhi, kodwa-ke siyenza lokho okumele kwenziwe. Lokho okumele kwenziwe. Sizabona sokufika wena ama-election ukuthi aqinile kumbe aqinanga. Njalo sokuphuma khona sibili ukuncintisana okupheleleyo okwama-election. Utsho ngomlomo ungazithole ezukuthi sihamba njani.
Abantu bayakhonona ukuthi hhayi impilo yilokho isiba lukhuni kwezomnotho. Ibone ngani ibandla leZANU-P F lizanqoba yini kukhetho oluzayo? Sesikhangela isimo somnotho welizwe.
Lokho kumele umuntu ayebaphostoli abaprofethi ungakukwazi ukuthi kuyahamba kuthini. Sikubona sokwenzakele kuphela. Ufuna izanuse zihlezi litshele ukuthi hhayi lina yalala ngesisu laba bayawina laba bonke lokho kuzima ekukhulume ngoba abantu phela bakhulumi bonye ukuthi bafuna ukuya ngaphi nanxa sokuvota bakhuluma ukuthi bavotela bani yibona sokuphuma ama-results kuphela.
Mhlawumbe impawu ziyabonisa ukuthi hayi umuntu nxa abanye besithi wehluleka ukubusa kutho ukuthi sebezamkhupha isihlalweni bevotela abantu ngoba siyabona khona amanye amabandla njengabo-Citizens Coalition for Change labo-MDC.
Yikho phela ngithi mina lokho sikubona sokwenzakele abithi bonke bangena ebhokisini abantu bakhethe. Kodwa umuntu angawutshela ukuthi mina nginje even egqoke i-uniform yezanu noma e-CCC akakutshela ukuthi uyavota uyavotela bani ngoba usenhlizweni yakhe angahambe egqokele i-uniform etshengisa abantu ukuthi mina ngiyilokho kanti ayisilo enhlizweni yakhe ayisikho lokho. So kubonakala kuphela sokuze kwaphendela lokho watshengisa ukuthi onguye onqobileyo mbani kodwa sithi kanti abantu sasikade sithi bakhwesilabo kanti sokwehlule ngaphi enxelayo i-CCC ratho njalo ukuthi kade sibiza abantu kumarali kugcwale ukuthi phambi kanti sesehluleke ngani sonke asazi lutho labo lathi asazi.
Alo ke ngumnumzana Chinga Dube isiphathamandla sebandla lezano PF kobulawayo. Usithandekile uphinde waxoxa lonkosazana Memory Ndlovu umsekeli kamgcini sihlalo wabatsha kubandla le-CCC kobulawayo yena othi baphakathi kokukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota.
Sikhuthaza wonke umuntu ikakhulu abasakhulayo yibo abanengi kakhulu abangakarejista ukuvota. Abasakhulayo kungumlando wethu ukulungisisa ikusasa lethu elizweni ngakho siyabakhuthaza kakhulu ukuba bebe lingxenye lokhetho oluzayo ngo-2023. Sibhode wonke ama-constituency kobulawayo njalo lakhathesi lolu hlelo lulokhu luqhubekela phambili alukapheli ukubana sikhuthaze uzulu wonke kobulawayo ukuthi babe ngama-registered voters ngoba kulilungelo lomuntu wonke ukuvota lokuthi silungiselele ikusasa lethu elilempila kahle ikakhulu kubontanga. Uhlupho olukhona ngama-by-elections ludlame lezwane PF endaweni zeMathebeleland South. Zikhona indawo lapho abantu abayaliswa ukufika khona lokudla kuqhutshelwa ngokuthi uphethe ikhadi liphi. Njalo lo hulumende wethusela induna zethu lokhu kusisho ukuthi ukunqoba kwethu akutsho ukuthi ukhetho lukhululekile.
Alo ke ngunkosazana Memory Ndlovu isiphathamandla sebandla le-CCC kobulawayo obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi usibalukhulu webhanga lesizwe ele-reserve umnumzana John Mangudya uthi sokuzasungulwa imali yegolide elentengo ephansi engamadola aphansi kwamakhulu amabili US$188.48 ngayinye. Imali yegolide le ethiwa imosi wayathunya ebivele ikhona ibibiza amadola afika phose inkulungwane ezimbili US$1,884 ngayinye. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi ukusilela kwamanzi edolobheni lakobulawayo sokuhlasele izibhedlela zempilo le-United Bulawayo Hospitals. Umanisipala wakobulawayo uqale ngeviki edluleyo ukuhaba amanzi ngokuwacitsha okwensuku ezimbalwa ngeviki. Leli phephandaba lithi ezinye izigulane zilethelwa amanzi izihlobo esibhedlela. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ongumphathintambo njalo wezempilakahle usehlawuliswe imali engamadola zinkulungwane ezifika phose isigidi esisodwa $800,000 ngemva kokumangalelwa ngomunye umama owayezithwele waswela. Unkosikazi Valerie Chibaya uthi waya esibhedlela seSali Mugabe Hospital odokotela bala kumelapha waze waswela ngalokho wasesiya emthethwandaba. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sarawana basakazi besitudio 7. Ngithi mphawule ngabantu bakithi kwaMthwakazi. Ngizasihlala besola i-triple C yafana leZanu PF. Ngokwazi kwami i-triple C ayekaze iliphathe ilizwe. Ayekaze lithole lelo thuba lokuthi iphathe. Manje sesiyazi njani ukuthi yafana leZanu PF ngoba ayekaze lithole lelo. Waye singayiniki nje i-one term. Sibona ukuthi abanashintsho bazaluletha na kulokuthi sihle sibajaje sithi bayafana leZanu PF ngoba umholi wayo engumhlobo oyi-one labaholi beZanu PF. Ngicabanga ukuthi siyaphazama lapho abantu bakithi. Njalo ngilokuzwa esikhathini esiningi abantu bakithi ngapha bethi uchamisa wathatha amashona wasusa leyara lezwaletha kobulawayo. Ngicabanga ukuthi ngokwazi kwami bantu bakithi abaholi bethu emphakathini abakhethwa ngumholi wephathi kumbe ngabaholi bephathi. Ama-branch asuke akuleyo province or akuleyo constituency yiwo akhetha ubuholi baleyo ndawo. So obulawayo laphana masi wokuthi kugcwele amashona asingablemi umholi wephathi. Ngoba singablame umholi we-triple C, fanele sibleme abaholi abakhona lapho kuleyo ndawo ngoba yibo abakhetha lowo muntu ukuthi abe yi-candidate. Aso umholi we-party oletha abantu lapha. Siyabe siyibamba wrong uma siyibamba ngaleyo ndlela. Even nasemakhaya, ama-councillors esiphethwele emakhaya asike khethwe yibuholi balelo qembu khona lapho kuleso sigaba. Akusuki umholi khona leyo phezulu ezokhetha umuntu ngapha ayiyenzeki leyo. Thina abantu emphakathini nje sikhetha labo bani. So lokho ukuthi kuthe ukuchamisa ngoku suka la mashone ezwabeka lapha nokubula ezwafaka lapha nokubula asiloqiniso lelo bantu bathi abantu ofanele sibasole makuthi siyabasola asisole nina abaholi abakhona phana kobulawayo yiba babe faka labo ba nyabona
salibonani bantu baka studio 7 lakanye labalale bonke nje ngithanda ukuphendula lo samfana lo wathi abantu bakamthwakazi baphomba ukukhonkotha njengezinja bakhonkotha ebunyameni. Ya lokumbula izala lezelo emathebelelende ncanga ukuthi lezala lezelo yalibuyele kibo ncanga ukuthi lindebela litshinto yalo le liyenzayo le. Thina abanye asidliswanga njengabo phela sidliswanga thina ukuthi sesingaphomba ukulahleka nje siphomba ukuthi ye lento i-MRP wrong into eyenzayo hayi ayasidliswanga thina khona nxa bedlisiwe bavotele uchamisa umbizani PF bethiyane vele umuntu vele engalingi vele ethi siyilokhu zeni MRP wrong kumbe ethi Mthwakazi wrong hayi vele asifunda kukuzwa ku-studio 7 athina zange sibagxeke vele khonapho
njani ku-studio 7 hayi siziphilele sibili umnankakho sesesaba ikwesithi abantu angalethi imbhobho bengeba kuzwe baba kuzisiso mbeni benzweni walethi imbhobho abalayo kwesaba ngoba bese singena ekhethweni phela sesesaba uyakwazi ukuthi yena vele uzadliwa manje ukuthi alokhuze athi amasotsha aphumanini lebadubula futhi uyakwazi ukuthi kungacasa ukusuka le civil war wabantu bayesebebisela khathe sabe sebehlakaniphile vele uyesaba undodalwa uyesaba vele sephelelwe uthi ngamangala nje kwelinye ilanga kuthiwa ufaka izikotsho eHarare etawuni efaka izikotsho etawuni kanti impompi zamanzi ke ifaka lezikotsho etawuni ayixhegulele amadoda
sayibonani sayibonani maZimbabwe igama lami ngowashington nihlukanisa incube kodwa ma sikhangela iZimbabwe yalwelwa but kunzima kakhulu ngoba liyabungazwa lelo langa kodwa akula lutho olungazwa ngoba abantu ma ungakhangela nje idola leZimbabwe akula mntu liphethe eZimbabwe akula nje lolifunayo manje sithi sibungazane awukhangela khona manje eKenya sebemkhiphile umongameli ngoba kuyabonakala ukuthi kulamaphutha laye owenzayo so sebemkhiphile bakhetha umongameli abone ukuthi ingancedisa ilizwe khona manje eZimbabwe akula lutho olukhona alukho phela nje akula lutho so kodwa siyabungaza lelo langa lamabutho ngoba yebo kwaliwa and then batholakala yona leyo nkululeko yakhulula abanye but abanye bengakhululeka so kuyinto ebuhlungu kakhulu. ngathi lathi singamaZimbabweans ngeke sibambaneni sibone ukuthi singasebenza njani ke sizikhululeni thina ngoba hayi mina ngibona ezaphuye mhlawumbe engazama isincedise kulelo lokuzena ngoba ma kungawena yona le ICCC ngoba inenhlanhla yabantu kodwa ngicabanga ukuthi angeke iphumelele bazayi Europe futhi
ngibingelele emsakazi wami omuhle ngibulise la kubalaleli bonke emsakazi uSijumba okhuluma emsakazi wami emsakazi uphu Ezra msakazi akalamule ngale emsakazi ngale ngakugodlwayo ngale sizwa bethi kukhona othiga othiga mtanda lawo sebehuquluza umnotho wakugodlwayo ngale bathatha inkomo ngale aphuthume ngale ngoba ha lento yabo lena haya ngiyiboni sebenza mina ngingusijumba ayikho lento yabo leyo bazothatha nje baluta nje umnotho wethu inkomo zethu lapho bafuna uhamba lazo le kudelela kithi le so azingahambi lezo nkomo labo sika akaphuthumu eza lapho akaphuthumu sibanda lapho sifuna ukubona lokho kontolo chabantu bakukhipha lapho kuvele lapho esithombeni kubonakala alibakhiphani okungashutwa ngamakhamera bethi bakhipha ontokolo jaberobha abantu abadala phakama mthwakazi lapho uphuthume khona kogodlwayo lapho uyobona ukuthi kwenzakalani lapho labantu laba hayi hambelanga ivunyelwe lento le
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elesithumele nge WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318 siyacela ke balaleli lingathuki njalo lingasiphi imbiko ekhuthaza ukuthi abantu bazondane emphakathini siyabonga
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma e Voice of America at the Washington DC. Yabo.
Umchuchisi welizwe leMelika umnomzana Merrick Garland uthi ugatsha lwakhe solucele umthethwandaba ukuthi uveze ukwatholakala emzini kamnomzana Donald Trump ngamapholisa eFBI ngolwesibili. Imbiko ethulwe zinhlanganiso zezindaba izolo ebusuku ithi amaphepha atholakale emzini kaTrump ngaphathelane lemfihlo yezikhali zenuclear. Iziphathamandla zebandla lama-Republicans bezikhonona ngokwenzakalayo emzini kaTrump eMar-a-Lago zisithi kumele uhulumende achasise ngoba kubonakala njengathi uTrump uyahlukuluzwa. Kodwa uGarland uthe ugatsha lwezomthetho kunye lamapholisa e-FBI abasekeli hlangothi njalo abakwenzayo kusemthethweni. Ngokunjalo uGarland uthe bazacela umthethwandaba ukuthi uveze kusasa ubufakazi obabangela ukuthi bayeguduza indlu kaTrump njalo lokuthi amapholisa atholani ngemva kokuguduza lokhu. Kodwa amagqeda kaTrump abikwa esenza imizamo yokwenqabela ukuvezwa kwalobo bufakazi kumthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ngokubona kwami ngibona ngathi bekungeke kwenzakala ukuthi iFBI iphongusukuma nje ithi iyahlasela emzini womdala ubaba uforma president ambone ngibona ngathi kulento sibili enkulu efihlweyo khona phana iyafihlakalayo khona phana ngoba ngathi uyakhangela ubusuka kwakhe ubaba ngale eWhite House kwaba ngumthudulo ngoba yena wayengaziboni esuka wayezibona ehlala wayezibona ewinile ezibona elokhu eqhubeka ebusa iminyaka le eminye emine elandelayo kwase kusenzakala ukuthi i-system yalapha nxa kuyikuthi usodliwe nxa esesuka laphana uye uyananzelela ukuthi kulezinye izinto ezingamelanga zibone abe sesithi ayithathani lokhu nalokhu kuhambe emzini wami kungaya ngale akusoze kube la muntu ozaphinda akubone lokhu. Yiko kwenze kono ukuthi basuke ke laba bathi hayi khathesi ke sesisiyathatha ke thina. Nxa ulalela bamnika ithuba lokuthi kakulethe ezikhathini eziningi. Sokuphosa kwedlula umnyaka khathesi beyoke besithi lethe izinto lezo kazanga azilethe. Laye wazinika igunya lokuthi bazazithatha ngathi. Sizabona ukuthi bazazithatha ngathi. Bagcine besithi sesisiyazithatha ke ngenkani khathesi.
Manje njengoba siyabona bana udaba lolu lungani soluphe umnumzana Trump usekelo ikakhulu kuma Republicans amanye kade bemsola sebengani bayamzwela ngalokho ayenziwe khona ukubona njani wena lokho
lokho kokuthi sokungathi kumnika amandla uTrump ungakhangela indaba zika Trump zixubene zinenga kho lokho okwenzakeleyo mina ngibona ngathi isivunguzane nje isivunguzane siphephukayo esisuke saqubuka saphephuka kakukakhanyi konke uTrump akwenzayo okufanele ukuthi abe lamacala kukho kanti nxa bona abathi bona banika uTrump isupport yona leyo kutoko na ma-Republicans asemsupporta. Interaction liana enzakala e-White House. Ukuchaywa kwe building liana kungenwa kuchaywa mapolisa kusenziwa konke lokhu mhlaka 6 January. Bakubona njani bona bathi bona ku right kunokana wayesenza into e-right kunapha. Akulatwe right kunapha. Khonapha ngikhona kuzaphuma anti kakukaphumi kathesi. Lo ngibona ngathi support nje eyakhathesi kuyakwehla futhi kono kukukhwela kono kuyakwehla kwephansi kuphinde kubuyele kutheni kwahamba njani. Ungakhangela ama-Republicans asiwo majority phela yabantu balapha e-America. Abantu abayimajority bakhona bahlezi bathule bakhangele.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ingcwethi yecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas khonapha kwele Melika.
In my cups, tang no sam meaning. XO, 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 XO. From the moment on, my baby girl, she be ready to go, to go, to go, to go. Straight to the dance floor, she working her body, she shaking her bum bum. I'm thanking the Lordy. Oh no, oh no, oh no. Tell me I'm not dreaming. Oh no, oh no. Oh, keep your drinks, I'm coming. I'm coming, yo, 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 but I'ma keep on working, keep the drinks, I'm coming.
Turn up, what's all I got, man? Work for me, how won't you keep on? Work for me, what's all you say, man? Work for me, how won't you keep your shit on? Work for me.
Sebenza ngesikhathi ithina sivala amaphathi ayaza ama out imikhasi hamba nenazi kanye sabonize and sibathela ngespice.
Big Nas sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakayihlekwani ke sikhangele ke inhloko zezinye zindaba ebesilazo. Amapolisa ancitha imvumo inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ukuthi itshengisele. isiphithiphithi esigabeni sebulilima lapho kulokhetho lwama-by-elections okudinga amakhansila amathathu ekuqaleni kwenyanga ezayo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ntambama, kodwa ekuseni siyadibana ngomvulo. Libe lempela sonto elithukela.